Ukulinyathelelise elenziwa ngabatha bezanuphiyo and sikholwa ke ukuthi njengoba bebaqamba sifuna ukubona ukuthi yena uhulumende umongameli uMnangagwa uzababopha yini abantu bakhe kumbe i-anti-corruption commission le crack team yakhe leyana ayifakayo izabalandelela yini ibabophe njalo sifuna ukubona ukuthi bona ababaqanjiweyo bakhona bazaresayina yini ngoba yibo akade vele omankuja bona laba yibo kade vele besenza impilo yethu ibe nzima ngokukhipha imali beyifake ezidridini beqhatshwa esiphatheleni sibesebenzayo sisebenze nzima bona besidla nje kuphela beluthi imali kodwa-ke esikukhangelelayo kakhulu esesikumelele yikuthi sibone ukuthi i-anti-corruption commission izabalandelela yini babophe nokuthi yena umongameli laye uzaphini uzabagcina yini bengamaminista
ye kodwa nxa wena ukhangela ubona ungani kungenzakala ukuthi kuthathwe amanyathelo khona sikwazi ukubana ibandla leZANU-PF aliyandisanga ukuthatha amanyathelo kakhulu kudaba olwe-corruption.
Sifuna ukubona yikho-ke sikuthi thina yelithi masitest kaMnangagwa ukuthi sibone ukuthi u-serious yini ngokulungisa ilizwe. Singabona ebabopha ebagumba abaqotha imisebenzi then sizavuka yikho kuzanika i-total confidence ukuthi simthembe ukuthi into abayikhulumayo bayayenza kodwa okathesi asilaqiniso ngoba vele abazake babophane sifuna ukubona-ke ukuthi bazabophana yini kumbe njalo labo bantu bazaqotha imisebenzi ngabe ngasaqothanga imisebenzi kuzavusa umsindo ngoba kuzayenza ukuthi abantu kube lokutshengisela abantu sebebona ukuthi akakho serious ngokufuna ukulungisa ilizwe. Thina esikufunayo yokuthi ilizwe lilungise abaimpilo zabantu zibe ngcono kodwa-ke zonke zibengabothwanga laba amasela njalo bangaqothanga imisebenzi kuzabe ngenzanga lutho uhulumende
kodwa-ke akusoze kufunakale ubufakazi na ukuze kuthathwe amanyathelo okuxotsha kumbe okubopha bona labo kuthiwa bahuquluze inoto.
Ubufakazi kudala babakhona iripoti ka-auditor consultant auditor general umama lwalushiri kade yakhuluma ama-report ka-auditor general ahlale ekhuluma ngokuthi yena kule mali kule moto ezatshontshwayo yinto eku-public domain yizo izinto abantu vele ekuvele ku-public domain kusaziwa. So ubufakazi bukhona iripoti eka-auditor general yavele yakhuluma ukuthi kule mali ezacatshayo uJoram Gumpu kule mali abangasi-akhawuntelanga. So kakusetshenziswe yona leyo ripoti eka-auditor general ubukhona vele ubufakazi.
Kodwa sike sezwa umongameli Emmerson Mnangagwa uqobo lwakhe esithi yena bakhona abantu uyabazi abathatha inotho yelizwe besiyayifihla kwamanye amazwe. Asibonanga lo yedwa owabotshwayo ngodaba lolo.
Khona sithi mina kuqakathekile ukuthi sibone ukuthi khathesi uzayenza yini futhi wathatha yini inyathelo njengoba khathesi intsha yeZANU-PF siyiyo ekhanyisa ihamba phambili ukuthi yena akakuqhutshi sebeqamba abantu. So kuqala wazikhulumela yedwa engela khathesi ngicabanga ukuthi uzabe le-pressure ngoba iyouth lijiye futhi esimfaka i-pressure. So sibona ngani uzaba le-pressure yokuthi ngekubotshwa omankuja vele savele samosasole ukuthi uvele umrenyuwelwe kwi-contract umankuja sivele kusazakala ukuthi yibo abantu abavele be-involve ekugangeni